Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 3 kuzibandlela 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhla ka-10. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele weBed Bridge izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisithupha 664 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala bazinkulungwane phose ezintathu 2912, kuthi abahlatshwe esibili bangu 3682, abahlatshwe esithathu bangu 329 kuphela. Inani lasebebhubhile seliku 5032. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isithi uhulumende wenze iphutha elikhulu ngesinqumo sokumisa ukuvula kwabafundi bonke mhla ka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngeviki edluleyo ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba igciwane le-COVID-19 selimemetheka kakhulu elizweni. Ngokunjalo uthe ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangela mihloliso lizamenyezelwa ngokuya kwesikhathi. Sixoxele siphathamandla seZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu sambuza ukuthi uthini ngokuvula kwabo Form 4 labo Form 6 namuhla.
Okokuqala kumele sifisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi baqedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi laba abakhangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuze njalo ithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle ukubona ukuthi lokhu kungenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi laba bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kanti sikhuthaze njalo lababalisi laba bebancedisa ukuthi laba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungazwamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi nakubabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamile-ke ukuthi balethe i-productive equipment kanye-ke lawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wangageza bazivikele. Kodwa sesikubonile-ke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi wenqatshelwe lomkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Ngingake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitsho njalo sengithe ngahlolisisa zonke izikolo. kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kwenziwe hayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala kungasingazi mhlawumbe kungabe khona kwaphelayo kodwa okuningi kwakuvele sekukhona kwakuthengiwe umnyaka uphela uhulumende wakuthumela ezikolweni sikhalele ukuthi lokhu kungancedisa kodwa phela njengoba sisitsho ukuthi lokhwana yikuzama ukuvikela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkuyalo lanxa usubonile uvele umemetheka abantu belawo ama-sanitizer ezikhwameni sibonile umemetheka abantu bebafakile amamaski emlonyeni bevalile abanye njalo sibabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane kanti ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe sibone njalo futhi sisiyavala izikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi o-form 6 abaningi laba bale 18 years leminyaka eminye ku-16 bahlabe labo ukwenzela ukuthi bavikeleke laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana siyakukhuthaza ke lokhu lako ukuthi kube khona kwenziwe ngendlela
abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule emhlakatheni kodwa sibone uhulumende sithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi lithini ngalokho
ngibona ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngamapercentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngalendlela sithe sivala izikolo bebekhona abantwana athi bebanjwe i-COVID kanye ababalisi yebo kunjalo kodwa ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya abanye bequarantine besezikolweni imfundo iqhubekela phambili kanti sizavika kuze kube nini siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umi mazonzo ngemikhuhlane engapheliyo kanti la ngezimpi lakho konke okunye okwezomkhathi sesiza ukuthi owezemfundo kakume kuze kuthi owezomkhathi zilunge kakume njalo lemikhuhlane iziphele abantwana bazalahlekelwa ngibone ngathi leli nyathelo lithethwe ngokuphangisa langokwesaba kodwa ke akusunyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye agcinisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi sibili ubhubhane lolo soluhlukuluzile njalo lulakho ukuthi lusidilizele impilo zethu kodwa okathe ngibone ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimTA. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili 179 abangene kwele South Africa ngokufohla emngceleni weBeit Bridge izolo. Kunaganelwa ukuthi abanye babantu laba bese bebuyela emsebenzini ngemva kokwethekelela izihlobo labangane ekhaya. Umotswaledi utshele intatheli izindaba eseBeit Bridge ukuthi bafake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni osuka khona eBeit Bridge usiya eJohannesburg ukuze kubotshwe bonke abangena eSouth Africa bengelamaphepha. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ukubotshwa kwabantu kuhleli njalo nje kusenzakala abantu abangena amaphepha lawo ma roadblock hayi ngakudala mphela hayi ukuthi nje kuqhamukana nalo minister okhona bekuvele kuyinto eyenzakalayo ukuthi uthole kuvinjiwe nje kakhulu abantu bathi emkhomeni akusonto engathi thina sesimangele kakhulu ukuthi kwenze njani ngoba vele nakudala nakudala vele lawo ma roadblock besiba khona kodwa ke siyabagqugquzela abantu ukuthi bazama ukuthola ama-documents aqondileyo ngokunye kwezinto esizihlupha ngakho kakhulu ngoba kwezi ezinye zezinkulumo kwakuzanywa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bawathole ama permits njengoba kwenziwa kuma white map paper on migration. Kwaxoxwa kabanzi nje ngale tendency yabantu ukuthi beqe umngcele bengenawo ama paper. So ngezinye zezinto ezifuna ukukhangelisiswa, kodwa kuyacaca kakhulu ukuthi uhlupho luwethu uhulumende owehluleka ukuthi alungise umnotho enough ukuthi abantu bengathwali nzima ngalendlela, kube ukuthi akulasidingo sokuthi abantu bequngcele besiza ngapha eSouth Africa.
Uchilo njalo umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukuthi kababuyeli muva ukudaba lwama special permits ukuthi labo abalawo kumele bangene kwamanye ama permits kumbe babuyele ekhaya. Lithi ngalokho
thina njengeZimbabwe Community South Africa savele sathi ma kusenziwa isimemezelo sokuthi ama special permits awazi ukurenewa kuzoba le extension for 1 year ukuze abantu baphume kuwo bangene kuma mainstream visas. Sakwamukela sathi hayi sikuzwile ngempela, siyakwamukela ukuthi uhulumende waseSouth Africa kusegunyeni lakhe ukuthi ayenze leso sinqumo. Satsho futhi nakuZulu wonke ukuthi thina esesiza kwenza sekuyikumlandako uhulumende sizama ukubonisana naye ukuthi abantu abaningi abangaphansi kwalawo mapemiti abangeke benelise ukuchaphela kulawo mainstream visas. So ingxoxo esisabonisana ngayo ngesinazo inhlelo vele abanye inqaba abona uchairman weZimbabwe Community South Africa uNgqabutho Mabhena presenter udaba lolu ku deputy president waseSouth Africa ukuthi kuyisima kanjani, sithwele nzima kanjani ngalesi sinqumo khona kuzodaleka umthelela bani. Siyakwesabela ukuthi kugcine sokulabantu abaningi futhi abangenawo ama permit, kugcine sekufana nalento yokuthi abantu sebezama ukuchapha bengena eSouth Africa ngokungekho semthethweni. Lakho nje kudala nje ubunzima ezimpilweni zabantu ngapha kuphinde kutexe iSouth Africa in terms of ama resources osomeli wafake ukuthi ibivimba labo bantu. So sibona ukuhle impela ukuthi nxa kungakhulunyiswana angazicedwa lezi ngxoxo sekutholakele indlela yokuthi ba migrate kanjani kalula laba adebe lama special permit. Kodwa ke hayi, abantu sizobazisa nathi ngemphumela yalezo nkulumo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Abahlali bakobulawayo bathi uhulumende kumele alungise udubo lokusilela kwamandla kagetsi, kanti lo masipala waleli dolobho laye kumele aqede udubo lwamanzi oluhluphe kakhulu eminyakeni osanda kwedlula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Umnyalo ophele wa 2021 ube lokuhlukuluza izakhamizi ngendlela eziningi ezijeneyo. Amanzi kwezindawo beqeda sibili amaviki kwezindawo ezinyanga engatholakali. Phezu kwalokho futhi emanzi enjalo ehlupha kwase kubuya indaba naleyo ukuthi amanzi akaqhunywa kwezikhathi ezithile esithina yi-shedding. Phezu kwalokho futhi sasesihlana lohlupho lwamanzi angathi angcolile okwenze kwaba lokugula kwabantu. So ke abantu kulomnyaka besikhangela ukuthi indaba leyi ikhangelisiswe, kubonakala abantu amanzi bayawathola okugcweleyo njengoba phela sinanzelela ukuthi amanzi impilo. Njalo nxa sesilandela isisekelo sombuso vele sicacile ukuthi akufanelanga abantu kube lesikhathi abathwala nzima bethola amanzi. Bese sikhangela lozesa ukuthi isevisi abeyinika abantu layibingenye iqhulayo. Besihlangele izikhathi eziningi uthola ukuthi amagetsi asekho, kodwa kunjalo silabantu labana ama-load limits, abantu ababhadalayo imali ezithile ngenyanga. Bona abo bantu angaze aqhunywe okwesikhathi esithile kwamahola athile, bona nxa inyanga iphela babhadala imali egcweleyo. So khona khona izakhamizi azikuthandi, ziyasola kakhulu ende ziyakhonona zifisa kulungisiswa. So kulomnyaka sikhangele ukuthi izesa ayilungiselele uhluphi ibe leqiniso ukuthi abantu amagesi sewathola. Iphanga ngeminyaka shayothwa yeke kulohlupho olunye amagesi azalungisiswa. Kulomnyaka u-2022 njengezakhamiza sikhangelanga ukuthi izitori eziningi, le nkulumo eziningi. Bese sinanzela futhi le ngapha ugatsha lokuthwala kwabantu sithi nayi-transport. Lakho kube le nkinga ezingebe zisenzakala khona phana njengoba sinanzela ukuthi uZupco iyodwa ikhampani evunyelwa ukuthi ithwale abantu basemsebenzini baphendukiselwa bafuna ukuya emadolobheni baphendukise.
Udaba lwamanzi libona ngani lungalungisiswa njani?
Sesike saba lesikhathi lapho abantu abafa khona eluveve ngale benatha amanzi angcolileyo. Kube futhi kwaba ngesifanana khona abafuthe chabala abantu anxa bengafanga, kodwa kube lanto abaningi abagulileyo bahlukumeza iziso abanye bathawela ezibhedlela bagcwala emakliniki ngendaba yohlupho lwamanzi. Kodwa ke nxa besitsho abazingcitshi kwezamanzi bathi bona amapipe la kobulawa esikhathi i-infrastructure yamanzi yakobulawayo vele yayingenzelwanga ukuthi amanzi abe kuvalwa evulwa evalwa evulwa. Kuthiwa amapipe lana ngakulokuvala kwenza kube lokhu esithina abe contaminated, kube nje lokunye okuzinambuzane okungena phakathi, njalo kube lokuthi amapipe lana arasa kancane phakathi khonakhona bathi kuyingozi ukuthi nxa amanzi sebuya esenathi eserastile yasebuye ehlupha ehlukumeza abantu engena ebantwini. So ke sibona ngadubo lwamanzi lwane sihlala sikhuluma ngalo elokuthi uhulumende wathembisa kudala ukuthi yena uhlupho lwamanzi ukuze luphele kobulwayo ukuthi kube igwayisha ngani dem yesifuna izakhamizi ezifuna kwenzakale. Kodwa uhulumende uyathembisa ukuthi hayi niza kwenza lo nyaka kuphushe, ngaso siya kuma-election niza kwenza lo nyaka kuphushe, khathi esifuthi uyasithembisa ukuthi hayi iproject yena izahamba iphule. Sibona ngathi impendulo yena leyo nyanga zakhamizi ukuze singabi lohlupho futhi lwamanzi, uhulumende kabe leqinisa ukuthi indaba le igwayisha ngani dem uyayilungisisa, le pipeline yakhona masinya yayilungisise izofika kobulawayo, singaye sibe laleyana indlela yokuthola amanzi ngaleyo ndlela. Kobulawayo soke sibe lohlupho lwamanzi futhi kuzenza ukuthi lawo city council angasabi le excuse zokuthi hayi kunje kumbe kunjena.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. iNewsday ithi impumela yokhetho lweZANU-PF oluphumele nkokheli yezabelo entsha yengeze ukudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. iKroneko ibika ukuthi ibandla leZANU-PF lithi labo abanqobe kukhetho lolu ngokuqilibezela abasoze bavunyelwe ukungena ezikhundleni zabo. Iphephandaba linye lithi njalo kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisikhombisa 690 ngosuku olwandulele umnyaka omutsha kobulawayo besetheswa amacala atshiyeneyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Njani Studio 7 basakaze nabalaleli, unyaka omutsha bakithi 2022 siyabonga ukungena. Umlilo lo ekhezo okhulumayo lapha, ngifisa nje ukudlulisa into eyodwa bakithi engikhathazayo. Mina ngikhathazwa nguhulumende wakithi lapha emabhoda ukuthi kambe ishiwa amazwe wonke lawo esevulile amabhoda, kusele yena yedwa lokho engakavuki. Khona uvalela abantu bephuma, ubavalelelana abantu uma bephuma behamba bona bengasoze bavalelwe emazweni abaya kuwo nxa bengena. Ayi lokho kuyakhathaza lokho bakithi, asazi ukuthi senzeni, asazi ukuthi sithini. Uhulumende wathena uyalalela abantu kodwa hayi asikuboni kusenzeka lokho, akulalelwa abantu lapho.
Ngiyacela, ngiyacela kakhulu, ngicela nimbalele bamama ode yami shem, ngiyacela please. Yimusteli moyo lwagwelo santhumeli lezindaba kuqala lalindthumela efonini shem, laba ode yami anyiwezwe balwa mpela, kodwa makwamanje na vele phosa umnyaka wonke usuphele waphela vele inyela noma ebalwa. Ngiyacela kakhulu, ngicela nimfundile namama ode yami, mina ngisesikombingo evungu.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli. Siyanibonisa hlobo ezinhle. Sithi nyaka omutsha, kasibongeni phela unyaka omutsha hlobo ezinhle ukuba usiphathele okuhle. Noma sihamba sibe kwathi sihamba phansi komhlaba omutsha, asiwuphatheni kahle umhlaba wethu. Sithi phansi nge-corona up ngama-mask up, yabonga hlobo ezinhle.
siyabonga ngiyanibulisa nonke ninokhulumayo ngufamona ufamona ungwenya March South Ward 5 ngibulisa ama Ward 5 ngivuka kanjani ama Ward 5 nonke siyamthanda ama Ward 5 nonke isangane ngabe singene sonke enyakeni sonke siphilile ngiyabonga ama Ward 5 Mambale kubusa nomsosa arc khona ngathi Mambale yonke ngiyanibulisa abangaziyo abangangaziyo njalo ngufamona lo jwayele ukubala amabhayibhile kakhulu ma kusezimpheni lapha emambala niyamazi ufamona ungwenya khona apula kokhene emasuwe laphana edam ngikhulele khona abakade bengazi ngofamona ndaba ezinhle okungwenya ngithini njani bafowethu hhayi mina ngiyaphila nama-South African khona napho madoda lisithumbezela amajigisi akubi la ekhaya sesishoba ngamajigisi madoda sesihlanganisa la macimbi ayisishoba zikho zamanje lithumezela amajigisi kakhulu bafethu ngiyabonga hhayi okhulumayo ngapha kobhewula hawu nke ngikhulumise emgqibelo umablainof umosi mgqibelo lokhulu udube laphana kwezamazama usabuke ngithi khulu amavuko khulu qina ungenile enyakeni omutsha asikubona ijehova khulu siyabonga benshilwa ngaphambilini ukuthi okhulumayo ngufamona babdube zero uchairman wama-nations wonke lababa ubaba wami umasumbika archbishop lama-nations intempla wayo lo mama nipilile yini blazali bami ufamona uyaphila uyaphila ngilankinga ngiyabonga kakhulu ngithi nonke nyaka omutshe onyakeni omutsha asiphathaneni kahle ngithi okuhle kodwa amen
linjani mthwakazi omuhle nyaka omutsha hhayi abaphila abantu kanti into engibangazayo kwela kithi bantu bakithi ngathi asikho kithi kahle eZimbabwe le amasotsha umongameli kakhulumi lutho abafana bakhe babulala abantu babamba inkunzi ngezibhamu amasotsha uthule zwi bonakala isibo kato abazibiza ukuthi bangokhomanda inchief yamaphoyisa uzithulele zwi akeke even umkhulu wamasotsha oyi-1 okhuluma kodwa abafana khuzane khuza abafana bakho yibo kanye ababathumayo bathunywela abafana laba bheka amaphoyisa amasotsha la abamba njani inkunzi kunini vele ngavele ngibona ukuthi no mani izibhamu lezi sizo lezi ezibe egoli ngezegovernment ilizwe liyamost izibhamu azingeni nje kodwa yebo amayelothi lapho ubanjwa ngezibhamu lapho ubanjwa ngezibhamu kanti bona izibhamu lezinye zesitate no bazithulele bonke bathule tu mongamele uthule abakhulu bamasotsha bazithulele amaphoyisa wona ngwawo amaphoyisa amakhulu bamaphoyisa bazithulele ukuthi bekhuluma on the ground ukuthi no amasotsha layo kubonakala ukuthi bayabotshwa kumbe kwenzakalani kumbe kube neyindlela eyenzakalayo bazithulele tu hawu kanti bafuna kuba amasotsha layo ezeqeda abantwini ana babulala nokubulala kanti ilizwe bani elingasenamthetho nomthetho isakwazi vela awuzange uvele wabakhona kuleliya lizwe kodwa lokho sekusenzakala out of hand serious kwenzakalani bezithulele so bonke abantu bempumalanga bazithulele bonke zwe amasotsha abamba abantu inkunzi no ekuqaleni kwakuthiwa amandebele agangileyo amandebele nanka manje abantu baganga kuthulekile nje ezweni kuke ngathi akwenzakanga lutho no mani kanti ilizwe leselinjani balibusa njani kahle kahle
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 0012-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi amapolisa kwele-Sudan adubule abulala abantu ababili ekade betshengisela ezitaladeni izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Reuters ithi njalo kulomsolwa osebotshiwe phezu kwesehlakalo somlilo olumathe watshisa iPhalamende yakwele-South Africa izolo. Singene kudaba lwemelika. Ukukhithika konqwaqwane olunengi kanye lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kubangele ukuthi amankampani endizamtshina amise ingwendo ezizinkulungwane ezedlula ezimbili 2300 izolo. Izihambi ezinengi ebesezibuyela emsebenzini ngemva kokuhlaba ikhefu bezigcwele emagcekeni endizamtshina kunyakazela. Ungqwaqwane lolu lukhithike ezabelweni ezisenzikini kusiya ngentshonalanga yeMelika. Izisebenzi zamankampani endizamtshina ezinengi lazo zibikwa zehluleke ukuya emsebenzini ngoba ziphethwe yi-COVID-19. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi into kade ikhulunywa ngumnumzana Biden from the beginning ukuthi umuntu wonke kumele ahlatshwe ukuthi i-efficacy rates zethu sonke zibe very very viable, ngoba kathe sesibona abantu sebegula abahlatshiweyo ngoba bahlangana labantu abangahlatshwanga. So khonapho yikho esesibona ngathiwa sokulenkinga. Into futhi esingayifaka lapha, sibona ukuthi ama-states lawane kade sikhuluma ngawo last year on the southern part of America bengalungiselelanga the outbreak esiyenzakala okwakathesi. Siyabona ukuthi ama-governor amaningi angama-Republican from the southern states awayeyala the supplies and ama-regulations yokugqoka ama-mask the whole of the first part yokudistributa i-medication. Sibone ngathiwa abantu sebegula all over the nation.
Abasebenza kumankampani endizamtshina labo sibona ukuthi bayehluleka ukuya emsebenzini ngobunengi ngoba behlaselwe yi-COVID-19. Ungathini ngokwanda kwabantu ababanjwa yilo mkhuhlane kungelani lokuthi amajekiseni akhona kodwa abanye balokhu bengafuna ukuhlatshwa?
Kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni. Ukuthi kuzatshintsha njani, sibona ama-states akade engavumi ukuthi i-COVID lay izabakhathaza nganto asebetshintsha ukucabanga kwabo. So ngithi mina hayi, in the next month or so sizabona la i-government ekanumzana Biden ukuthi bazabuya laliphi icebo ukuthi bancedise abantu abagulayo okwakathesi. Abahlatshiweyo who have contacted i-COVID lay, sibona lakho kunga-unfair ngoba ungahamba lawe usiye ezitolo or kuma-restaurants or ama-bars uhlangana labantu abangahlatshwanga. So yikho kule nkinga khona. So hopefully ngo-2022 sesibona ama-numbers sekhwela. Sibone unumzana Biden esithi the country will not be shut down like in 2020, but this is a bazadinga the ways to make this work.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu nge-COVID-19 izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 labo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele we-Bedbridge izolo. Amapolisa athi asefake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni oya eJohannesburg ngenjongo yokubopha abeZimbabwe laba abangelamaphepha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.